kuvele kuqakathekile ukuthi kube lelanga eliset aside for ama-youth ukuthi siqakathekise imisebenzi yawo, siyinanzelele njalo siyinanze njalo sibone indlela zokuyithuthukisa le misebenzi ukuthi ibe yimisebenzi ekhanyayo, imisebenzi ekwanisa ukumisa isizwe sakithi. Kodwa unfortunately usuku lolu olwe-National Youth Day olumhlaka-21 February lwabuya kithi tokenistically after the former president uRobert Mugabe, it's on his birthday. Bekungakabi lenhloso yokuthuthukisa ama-youth, but bekuyinhloso yokuthi kube ne-something engabamisa strategically with ama-youth, because ama-youth ayi-majority ye-population ye-Zimbabwe.
Sikhangele isimo somnotho elizweni esilokhu esiqhubekela phambili sigugudeka, siyezwa ingcwethi ezijeneyo zisithi umuma okhona elizweni usenza ukuthi kube nzima ukuba ngumuntu ongisakhulayo. Ukubona njani lokho?
Mase sikhangele isimo somnotho welizwe, uqinisile sibili siyaqhubeka phambili lokhu esiba worse and worse, and kunzima kakhulu ukuba ngumuntu osakhulayo nxa kule nduweko eziningi. Kunzima kakhulu for abasakhulayo, ngoba nxa ungumuntu osakhulayo uyabe ulamaphupho ofuna ukuwafeza, uyabukhanyelele ukuthi lawe wakhe ube nemuli and wenelise nokufida imuli yakho yonaleyo kwenzela ukuthi sizwe sakithi sibe silokhe siqhubeka silokhe sinabantu. Nxa sikhanyele ngendlela okwenzakala ngakhona, uzwa untange sithi mina angiyenelisi ukuba lo mntwana ngoba angeke ngakhona ukum-afforda.
Siyikhangele indubeko ezikhona elizweni, kukhona na okungenziwa labontanga ukuzithuthukisa?
It's really up to ontanga as the majority of the population ukuthi instead of ukuvumela lokho kwenzakala around thina lokulandela lokungena kwisystem yena le esibulalela umnotho, kumele ukuthi ngasi yenza something, siyasukuma siyakhuluma siyalungisa okusi-affectayo. Okunye okukhona esingakwenza njengabontanga ukuzithuthukisa, we need to start taking advantage of the fourth industrial revolution eZimbabwe, ukuthi singabi silokhu esicabangelela ukuthola wonalwana umsebenzi industry ongena ngu-7 ekuseni utshayise ngu-5 ntambama, but kumele siqalise sicabange innovatively, sibone ukuthi how else can we employ other options of surviving